Zulukanda balamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esiselizweni leCanada. Akuthi ngizothi indlobani khona becingweni sabona mfowethu.
Yebo mfowethu kunjani mfowethu? Lapha okhuluma lo Fortune Moyo.
Yebo moyo kunjani?
Hayi ngiphilile mfowethu, amakhaza akuphela kodwa hayi ngiqine saka.
Hayi kunjalo ke udabuka ngapi empilweni?
Yamna mfowethu ngiphume eChelocho. EChelocho kwamagotsha abazi eChelocho Center. Kanye kopa.
Wafika nini kona pe Canada?
Kwele Canada ngafika ngo-2001.
Mm-hmm. Wawudingani?
Eyi mfethu, ukuhamba ngamazwe ngidinga ukufunda ukuthi ngiqhubeke ngezifundo mfethu. Lam kwenze ukuthi ngithole lawo ma-degree ngibuyele kwelakithi eZimbabwe ukuthi ngiyethuthukisa lam.
Yes,
ilizwe lakithi.
Singathi kwamanje ke ubaba umoya wenzani empilweni?
Ya mina ngu-electrician mfowethu, ngenza ama-logic controls, diagnostics, controls and pneumatics. Ngiyakhava nje izinto ezingenelana lamagetsi.
Yes.
Uvesa nxa abantu bakithi bemazi ukusebenza ezesa.
Aha, singathi yikho vele wakufundelayo khonokho.
Yikho lokhu engakufundelayo mfowethu.
Uyabo vele usenzani?
Yimi engabe ngikulungisa, ngihlola nxa siba lenkinga. Yimi engilungisayo konke lokhu.
Singathi ukhangelele vele zomlilo kagetsi lapho ukuthi ubuya ngendlela eyiyo.
Yikho kanye mfowethu.
Ye, so ke ubaba umoyo ulabantwana yini khona eCanada? Uphila njani kodwa?
Ah mfethu, ngilabantwana ababili, uJafa ule 21, uSisinyana ule 9, babili nje abantwana engilabo lapha mfethu.
Kuyasebenzeka kodwa kuyatholakala kuyimadla namhlanje.
Hayi khona kuyatholakala mfethu. Okuyimali kwakhona akufani kodwa hayi kungconywana.
Yes, singathi nxa sukhangele impilo yakho sibili ubona ngizani ufisa ukuthi kwenzakaleni ukuze ethi guquke kulalokho okwenzayo kona manje.
Yazi mfethu, isifiso sami kakhulukazi ngesokuthi ngibone ilizwe lakithi kusiba lempumelelo, abantu bathole ukudla, bathole ukwelatshwa ezibhedlela, sibuyele emasikweni ethu wobuntu.
Mhm.
Ke ngifisa kakhulu le.
Manje kungabuya njani khonokho ngokusho kwakho?
Kufuze sihlanganise amakhanda abasekhaya lalaba abase kwamanye amazwe atshiyeneyo. Sihlanganise amakhanda sikunanzelele ukuba ilizwe lethu lilenotho emangalisayo ukuthi singahlanganisa amakhanda singezinto eziyizimanga lathi sikhuphule ilizwe lethu.
Awubona ke insizwa kwethu, singathi ke kuvalelisa abalaleli khonapho.
Ngithi kuba fowethu labodadewethu, sizameni ngezinye indlela ukuthi siphathise elakithi lathi siqhubeke ngobuntu bethu ngamasiko wethu emazweni lapha kulobunzima obuningi kakhulu, kodwa ekhaya kulethu ukujabulisa le mpilo ende. Ngokubambana sonke hayi bafowethu, ngibona kungalunga singaba le njongo efanayo nje enye. Ngiyabonga bafowethu.
Hayi lathi sibonga kakhulu ke, ungathinela kusasa mfoka moyo.
Hayi kulungile mfowethu, inkosi ibusise.
Hayi lawo kube njalo baba.